Ya, lolu luhlupho olukhona sibili oseluhluphile isikhathi eside. Ayikhona kuphela lapha elizweni lakithi but kodwa ezindaweni eziningi ezehlukeneyo. So uhlelo lolu lulungile ngendlela yokuthi luyancedisa abantu ukuthi bakwanise ukuphumela phandle bakhulume ngezindaba ezenzakalayo eziyinkohlakalo ezenzakalayo endaweni ezishiyeshiyeneyo ezibulalayo kumbe ilizwe kumbe ama-companies kumbe amabhizinisi amaningi akhona ngaphandle. So kuyancedisa nje izinto eziningi ezinjalo.
Siyeko, abantu abaningi bekhala ngale ndaba ye-data njengoba kuzabe kusetshenziswa imitshina yakulezi nsuku. Ubona ngani abantu abaningi bazawasebenzisa le ndlela na ukuripota inkohlakalo elizweni?
Khona silohlupho ngakhonapha nje ukuthi i-data yinto ehluphayo, into edlayo okwalesi sikhathi elizweni lakithi ngoba ihlala ikhwela njalo nje imihla namalanga. So kuyinto nje ehluphayo. Kodwa-ke okukhona khathesi ukuthi kulezi ndawo ezithiyetheneyo edolobheni lapha ukuthi abantu bakwanise ukuhamba bekwanise ukuthi bengene ku-internet besende ama-messages abo besebenzise i-internet for free without paying anything, bengabhadalanga lutho.
Laba basemaphandleni-ke?
Ya, khonapha uhlupho yilolu nalolu ukuthi emaphandleni azikho izindawo ezinjalo. So yilo uhlupho olukhona ngoba indawo ezinjalo zitholakala kuphela emadolobheni. La kwamanye nje izindawo ezincane ezincane not kuyo yonke indawo.
Ngifisa ukuhlolisisa i-app le kancane. Sizwe u-chairperson we-ZAC umama Lois Matandamoyo eziqhenya ngempela esithi hayi i-app le wonke umuntu uzathola ithuba lokuyisebenzisa aripoti inkohlakalo esingathi ngesithiwa anonymous. Ubona ngani ukusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku ukuzasiza na kulolu duba nxa sesikhangela lolu duba ukuthi abantu abaningi bakhanya ngathi bayasaba ukuripota inkohlakalo ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezenzakalayo for ukuthi abantu abaripota inkohlakalo lize.
Khona lolu hlelo sibili luyasiza ngakhona lokhu ukuthi luyanceda kakhulu khonapha ekuthini abantu bekwanisa ukuphumela phandle bekhulume zonke mhlawumbe unkohlakalo ekhona ngaphandle lapha. So ekukhulumeni khona phana uma bephumela phandle bekhuluma inkohlakalo yonke eyenzakalayo ba-protected, abantu bavikelekile ngokuba i-platform leyo ekhona iyabavikela ngendlela yokuthi ile-channel yokuthi abantu akula omunye umuntu ongangenela enkulumeni kumbe ezintweni abantu ababezikhulumile beziveza ukuthi ziyinkohlakalo. So kuyabe kuphela kuziwa ngumuntu oyabe ethunyelwe leyo message kuphela.
So kahle kahle ukuthi uZulu kumele athembe ngempela ukuthi angasebenzisa le ndlela. It's just okuphumayo, it's between wena njalo abenhlanganiso yezakho.
Hayi, kuye kuyinhlanganiso yezakho kuphela lawe oyazoripota kuphela. Abanye laba abangazama ukungena ngaphakathi abangeke bekwanise ngoba lolu hlelo luvikelekile futhi luyavikela abantu ukuthi bengatholakali ukuthi ngubani mhlawumbe oripotileyo wakhuluma ngodaba olunje olunje olwenzakalayo. So bavikelekile abantu, bengakhululeka beyisebenzise i-platform leyo.